kona ngale uyabethia ukuthiwa ikumarketa ilizwe uyabetha limarket ilizwe lakhe ukuthi njoba ethuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizinisi ukuthi iZimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investa kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise lelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezu komsebenzi njobe khona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade ehamba ubehambe kushumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngako ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi babuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhuthwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokhonokho belandele abanye sikubonile lokhu kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokoko borusia ngale amazwe wonke lanathi wabhoda kuyokuthi nganjalo kwezokuphendula amaqula amanye ebebuya sedinga ukuthi lawo azo-investa khonapha ekhaya yiko okwenzakalayo and ngileqiniso ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakhe
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhugaba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe
abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela kumbe yithi abantu be-opposition abathi bona umongameli uhlale buye ebhethe izandla hhayi elekisa izandla hayi soqiniso le sikubonile khonokho wonke lama-investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe athiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe wabhoda emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo-investa lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngileqiniso lakathesi uzabuye ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekhulumisane labo ukuthi hhayi buyanini ezimbabwe lizo-investa abalokuthakazelela lokho bazalandela yikho kukhona nkomo hatshi hhayi lokho abanye kunye ukukhulunywa ngabanye abantu yathi bekhuluma kwabo kwenzondo leyo lokwabo nje okokuthi bona bafisa ukuthi ngabe uhulumende uyehlulekiswa lokwehlulekisa uhulumende njengama-sanctions ala esanikwa amazwe ala angazithakazeleliyo yikho kuphela nkomo okukhona